itakho nina ulamanga ukuthi khulume umuntu kabeza ngoba awula muntu kade evele ekhumbula ukuthi kwenzakala into so kade sesikhumbula ukuthi uziyela ngekhaya nje kuphela kwabo ukuthi sethuwa soke manje ke thina njengamatha abangamasotsha lake kakhumbula ukulala phansi ngilale phansi manje na unkosikazi wami usehotsha uboya wentole wabenza wafeinta wawela phezu kwani ngaye khonapho uthi wenzeke njani akulalutho siyavuka khonapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulance befakwe ezibhodleni sisese kuyakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungeke utsho uyabula mazi
kuvideo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubukhulumisana lo msekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade engena phakathi kwakho kwinto kwakhona
hayi ngukhosikazi wami kade ekhuluma laye ayisini mina kade ngi-next to him kodwa ibonile lathi kuvideo ngathi kade ekhuluma lami unkosikazi wami yena wedlule ingasithi yaphambili manje wasephenduke esithi ukubingelela unkosikazi wami eliqhawula khona phane ngawusuke waya phambili akakube kubi kolokhu ubuyele emuva enjobumqhawula yikho kungathi kumedile
wona amapholisa athini like lezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani
hhayi asikezwa sibili kodwa bayaxwayisisa njekuthiwa baphakathi bomsebenzi bayaxwayisisa asikezwa nomoyani ukuthi into evela ngaphi konke sabe sikukhuluma nje sabe sisengezibethiwe.